go VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 8 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
the MGC Congress process is reversible. We've just been advised
akubuyelwa muva kezokuqhuba umhlangano weCongress weMDC. Sisanda kwaziswa ngesinqumo esethulwe emthethwandaba weHigh Court nguJustice Ibi Mushore namuhla.
Umthethwandaba weHigh Court unqume ukuba ubukhokheli bukaMnumzana Nelson Chamisa ebandleni leMDC abukho emthethweni.
Ya, khona kuyafuneka ukuthi uma umhlali wendawo yonke into eyenziwayo uyijabulele ngoba yizwe lakho. So ukuze ukwazi ukukhuluma kufuneka uvote. So sijabulela lokho ukuthi sinalelo thuba elinjalo lokuvota.
Izizalwane zakwele South Africa beziphakathi kokuvota namhlanje. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Thabiso Mabena wenze izimanga ngokunqoba kukhetho lwamakhansili kwele Bhilithani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuthi ubukhokheli bukaMnumzana Nelson Chamisa kubandla leMDC abukho emthethweni. Ngakho-ke abaleli bandla kumele babize umhlangano we-Extraordinary Congress phakathi kwenyanga kulandelwe ubukhokheli obabukhona ezigabeni zonke ze-MDC ngomnyaka ka-2014. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo siza ngemva kokuba omunye wabazibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy, DMTL, uMnumzana Elias Mashavire waseGokwe ekhweze lolu daba emthethwandaba weHigh Court esithi olikhokhelayo okwamanje wahluthuna intambo zombuso endaweni yokulandela isekelo sebandla ngemva kokubhubha kowayelikhokhela uMnumzana Morgan Tsvangirai nyakenye. Isinqumo sikamahluleli uJustice Edith Mushore siza ngesikhathi ibandla leMDC lilungiselela umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli owenzelwa eGweru kusukela mhla ka-24 kusiya kumhla ka-26 kuyona le inyanga kaNkwenkwenzi. Lokhu kutsho ukuba zonke izikhundla ebesezikhethiwe ngaphansi kobukhokheli bukaNelson Chamisa zingekho emthethweni, kumele bakhethwe njalo ababekwa yizo. Isikhulumeli seMDC uMnumzana Jacob Mafume utshele umhlangano lentathele zindaba owenzelwe emahofisini abo aweHarvest House loba Morgan Richard Tsvangirai House ukuthi uzaqhubekela phambili lomhlangano weCongress.
The MGC Congress process is reversible. We've just been advised
akubuyelwa muva kwezokuqhuba umhlangano weCongress weMDC. Sisanda kwaziswa ngesinqumo esethulwe emthethwandaba weHigh Court nguJustice Ibi Mushore namuhla. Kasivumela laso lesi sinqumo, inkokheli yebandla umhlaba wonke ikhethwa ngabalandela lawo mabandla, akusimsebenzi wemithethwandaba.
Umpo futhi yena labanye ebandleni bephakathi kokulungiselela umhlangano wokukhetha inkokheli yebandla kuCongress ezokwenzelwa enkabazwe eGweru.
Okwamanje thina silungisela ukugqiba le ndaba yenhlangano eGweru lapho okuzabe kulezi thunywa ezifika amakhulu ayisithupha la makhulu ayisichiyagalolunye.
Kodwa abeqembu elikhwezela ludaba emthethwandaba abeDefending Morgan Tsvangirai Legacy, DMTL, bathi ukwenza njalo kuzakuba yikwephula umthetho njalo uzophambana lesinqumo semthethwandaba weHigh Court. Emhlanganweni lentatheli zindaba ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo, obona ngokwethulwa kwemibiko kuqembu le-DMTL uMnumzana weBachinyaza uthi basemukela ngenjabulo lesi sinqumo.
We are still studying the court ruling
in order to come up with a more comprehensive
sasozisisa lesinqumo andubana sethule umbiko ojulileyo kuntatheli izindaba lozulu ngaso kuningi okulethwa lesinqumo esifuna ukuthi sikuhluzisise lokuba siyewethulela abalandeli bethu kuzigaba zonke zebandla ukuthi leli bandla lizosebenza kanjani. Mkhulu lo msebenzi, kodwa sizakwenza konke okusemandleni ethu ukuveza.
Omunye wabangathandanga kubethwa ngegama kodwa elilunga leqembu leDMTL laye uveze injabulo.
Amhlophe amhlophe siyathaba ukubana okuphume kukhothi, mina mbona ngani bekumele kube njalo. So umuntu wonke kakumelanga ukubana athembe ukuthi yena uliqili. So akula qili elazikhotha emhlani. Lamhla mbona ngani uchamisa uhlangane lakho okumele adibane lakho. Kodwa yena kalacala abathumayo ababe yibo ababemhambela phambili yibo ababesenza okungalunganga.
Lesi sinqumo uthi yiso esizoqeda ukuxokozela phakathi kwaleli bandla.
Okwenza iphathi isoleke ibole njengakhathesa seyiyophathi esiyaziyo njengesikhathesa esasiyaziyo yiso sona siselo mdala uMorgan Tsvangirai. Le isingeyamatsosi. So khathesi ngejudgment ephume lamhla sifuna ukuthi iMDC ibuyele ekuqaleni kwayo ibe yi-MDC eyoqobo. Ngiyabonga.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Wellington Gadzikwa uthi lesi sinqumo siphuzile ukwethulwa ngoba kwakumele sethulwe phambilini wokhetho lwelizwe lwanyakenye.
Umthethondaba ungake walungisa indaba zezombusazwe ukubamba ngamandla abantu abangasawelelaniyo ukuthi basebenze bonke. Sebehlukane, abanye benza ama-Congress abo wakhethwa inkokheli, abanye bavote. Siyababona abanye bakhona baphatheka kungxoxo bemele lawo mabandla. Asivunyelwa ukuchothoza okwethulwe lidala, kodwa ungatshela omunye umuntu uzakufa ikuhleka ukuthi kuyini osekusenzakala.
Abanye babazaphazanyiswa yilesi sinqumo babalisa isikhulumeli salo uMnumzana Jacob Mafume, abasekeli bakachamisa uMnumzana Morgan Komichi lo Professor Welshman Ncube, umsekeli kamgcini sihlalo uMnumzana Tendai Biti labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama ukuhlaziya lolu daba ke. Sixoxe leziphatha amandla zebandla leMDC. Sizathi ke sesilethulela abakuchoyo. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe lithi lizakhangela ukuthi induku loxakuxaku kuzawela ngaphi ngalolu daba. Unobhala jikelelo webandla leli uMnumzana Bednico Bebe utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi isinqumo lesi asilani lokwenza labo lanxa ibandla labo liqanjiwe ngumahluli.
Thina asingake sibe lenkulumo ukuthi umthethwandaba wenzeni, ngoba phela okwakuqala ukuthi ilizwe ngalinye ngalinye lilayo imithethwandaba. Lokhana kokuthi njengelizwe siyaphikisana, abanye bathi hayi umthethwandaba awulunganga, abanye bathi ulungile, kodwa kusala ukuthi kusemthethweni ukuthi umthethwandaba ube khona, ngoba kule three pillars of government. I-three pillars of government, i-executive, le-judiciary, le-parliament, i-legislature. So umthethwandaba i-part of i-governance yelizwe eyi-judiciary ngesilungu. So okwenziwa i-judiciary asila sizathu sokuthi siphikisane lakho, lanxa singabe singavumelani lakho, kodwa nxa umthethwandaba usunqumile, unqumile sokufanele silandele umthetho. Yikho thina indlela esikubona ngayo, njalo yikho sibone ngani ilizwe lingaqhubekela phambili nxa kuyukuthi-ke siyahlonipha-ke lezo ngatsha eziyizwe eziyisisekelo sombuso welizwe.
Manje nxa kuyukuthi liyalandela lokhu okuphume emthethwandaba, likubona yini kusenzakala ukuthi lingene njalo kuCongress selilibandla linye njengalokhu okukhulunywa ngumthethwandaba?
ungakhohlwa ukuthi lapha phela kugoqela abantu abaphikisanayo ababili Kristi, kulalabo abavele beyibo abahanjiswe emthethwandaba kuze balathi ke esasola lokho indlela esasesebenzisana ngayo nje abafowethu. So naba kule ngatsha ezimbili thina esikutshoyo lapha yikuthi ke hayi kuqakathekile ukuthi silandele umthethwandaba njengoba kufanele ulandele. Ziningi indlela esingazisebenzisa ukuthi ulandele umthethwandaba. Singawusebenzisa ngokuthi lathi siye emthethwandaba siyezigeza, kumbe siwusebenzise ngokuthi silandele lokho okukhunywa umthethwandaba. Yiyo indlela esingasebenzisa ngayo. Okwakathesi asikahlali phansi njengebandla sivumelane ukuthi hayi nanku sokukhona, nxa kuyikuthi lathi kuyasithinta, kusithinta ngaliphi, njalo siza kusebenza ngaliphi ngendlela bani.
Lowo umnumzana Abednego Pepe unobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa ngukwasazana Thokozani Khuphe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Silokhu sikudaba lunye, ingcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Machobana Ncube uthi bazaqoqa izandla bakhangele okuzakwenzakala ngoba bona bengayisibo abamangeleyo kumbe abamangelelweyo.
Isinqumo lesi esikhona singaba lama challenges athize. Eyokuqala ukuthi iparty le eyayikhona ekaTsangray umkhokheli wayo iMDCT uThokozani Khuphe wathi ukuthi nguye umkhokheli wenza iCongress wakhethwa lequla labakhokhela lelo bandla le eyinye ekaThamisa sikwazi ukuthi ihambe ekhethweni iMDC Alliance ingaselayo uthi so ekugcineni umahluko ukuthi iparty yayingatsangray yayiqina ngothi phambili. So nxa iparty le ingesela thi angibona ukuthi kungathiwa iparty efana nayo. At the same time kulesi nqumo sokuthi ama-structures ayekhona ngo-2014 kufuze ukuthi abe yiwo azahamba ku-Congress ayekwenza abe yiwo azakhetha abakhokheli baleyo nhlanganiso. Ama-challenges engiwabonayo yukuthi with what has happened on the ground, uMakhuphe uleyakhe iparty, uChamisa uleyakhe iparty, ngubani ozasho ukuthi ama-structures akhona yiwaphi.
Kulesi nqumo esakhe sathathwa ngodaba lokuthi uTsangray wakhetha na ngokusemthethweni abasekeli bakhe ababili,
nxa kuyikuthi yikho kwenzakalayo, ikhothi le ehleli kathesi ayilawo amandla to revisit that decision. If there was a need ukuthi leyo decision iphikiswe, yayifuza ukuthi kwenziwe i-appeal to a Supreme Court. Because you end up having two decisions in respect of the same matter. Ugcina ungasakwazi ukuthi isinqumo esiyisho yisiphi.
Lowo ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi ecubungula ezomthetho obekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Isizalwane sakwele South Africa beziphakathi kokuvota lamhlanje ekhwetheni lesithupha selokhu lelo lizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1994. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-Independent Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe. UBenedict Mhlapo usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ngesikhathi kutshaya ihola lesikhombisa ekuseni bese kule ndwendwe ezinde ikakhulu emalokishini ahlala abaningi abalisa iSoweto, iAlexander, leThembisa eJohannesburg. Abantu bebevota ngokuthula kungeladlakela lwezombusazwe loba ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapholisa. Omunye wabavote endaweni yokuvotela Alexander umnumzana Zefred Nasi oleminyaka engamachumi ayisikhombisa kodwa obengokuqala ukufika kuleyo ndawo uthi ukuvota yinto eqakatheke kakhulu.
Ya khona kuyafuneka ukuthi mawumhlali wendawo yonke into eyenziwayo uyijabulele ngoba yizwe lakho. So ukuze ukwazi ukukhuluma kufuneka uvote. So sijabulela lokho ukuthi sinalelo thuba elinjalo lokuvota.
Umnumzana Veli Dlamini laye ngomunye wabavotileyo kanti yena ubekhala ngokuthi akayiboni inguquko.
Laba basithembisa into engekho ngoba sifuna sibavotele. Masebe sibavotela abanendaba nathi bayasikora. kuneni lapha phezulu la isekhezi kuneni sahlala khona babhalisa izinto basizothola izinto asisithola asinagesi kumanje.
Indaba ebesemqoka ekhethweni lwalonyaka besugqama abandla ezombusazwe abekhankasa ikuqeda inkohlakalo, ukudala amathuba emisebenzi, ukwabela abantu umhlabathi kanye lokwethula imfundo engelambadalo. Umongameli Cyril Ramaphosa yena ovotele elokishini leSoweto uveze ukusuthiseka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
The nation and our people are energized to cast their vote, and they can see that with their vote they are heralding a new dawn.
Ilizwe labantu bonke bazimisele ukuvota njalo bayabona ukuthi bavotele inguquko. Isikhathi sokushintsha izinto kanye. Le vote isikhumbuza inkululeko ka-1994.
Le yinto egcizelelwe umkhokheli webandla le-Democratic Alliance uMnumzana Musi Maimane. Yena uveze ithemba lokuthi ibandla lakhe lizonqoba kulolu khetho. AbeZimbabwe abakwele South Africa sebejale ihlombe iSouth Africa ngokwethula ukhetho olungeladlakela. UMnumzana Dumiso Gama uthi kunengi iZimbabwe okufuze ikufunde kwele South Africa phezu kokuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo.
Thina abanye sibuya ngaphandle kuningi esesikubonile xa kuzoba lokhetho. Lithuba elihle kini maMzansi, ithuba elihle kini izizalwane zalapha. Lisebenziseni ngoba ukuthula kukhona ezweni kuhulumeni, well done job na ku commission ebhekele ezokhetho. Kwamanye amazwe ayikho lento enjalo esihlobo zami.
Kulamabandla ngamachumi phose amane 48 ancintisa kulolu khetho. Ucwaningo olwenziwe izinhlanganiso eziningi ezibhula ngempumela ezokhetho lukhombisa ukuthi ibandla le-ANC yilo elizanqoba lilandelwa ngele-Democratic Alliance esokusithi Economic Freedom Fighters libe ngelesithathu. Kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 26.7 million ababhalisele uvota. Ukubalwa kwamavoti kuza kuqala ngehola lesishiyagalolunye nxa kuphela ukhetho, kanti ikhomishini yezokhetho ithi ikhangelele ukwazisa impumela ngomgqibelo. Ngelesithulu 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela ukhetho lwesithupha lokhu ele-South Africa lathola uzibuzwe kanye lokunqunywe ngumthethwandaba we-High Court okuphathelane le-MDC. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwale Afghanistan zibike ngokuhlaselwa kwezisebenzi zenhlanganiso ezimeleyo yakwele Melika ye-Counterpart International esebenzelana lase-USAID ngebhomba ebelithwele emoteni edolobheni le-Kabul. Abahlengi bathi kule ngozi bathi kulimele kakubi abantu abaningi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Thabiso Mabena wenze izimanga ngokunqoba kukhetho lwamakhansili kweleBhilithane. Lokhu kutsho ukuthi usezamela lapho ahlala khona emangweni oweSandwell edolobheni leBirmingham khonale eBhilithane okweminyaka emihlanu elandelayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda.
UMnumzana Thabiso Mabena obemele ibandla lakhe le-Labour Party njalo ungumuntu wokuqala onsundu ukuthi akhethwe ukuba ngukansila kuleso sabelo. UMabena uchasisa lapho adabuka khona.
Ngokuzalwa ngiselupane emaguswini, ilapho ubaba ayi akhele khona. Sesisuka kodwa mina ngasuka ngahlala eBulawayo. Lapho engikhulile khona kakhulu useBulawayo. Ngafunda nje ngaze ngaqeda isikolo ngiseBulawayo. Umsebenzi lingatholakali, kungathi kunzima ukuthola umsebenzi. So ngase ngithi hayi, awuthi ngizame ngaphandle. Ngase ngibuya ke eNgilandi ngizozama ngapha.
Uqhubeka ethi ungene kwezombusazwe esefike kwele Britane engazange akhwabitha ezasekhaya.
Ekhaya angizange ngiyenze ipolitics. Into nje angiyeni nokuba khona ngihambe nabo ngabe ngama-resident association. Nginokuba nawo ngithande nokuzwa bekhuluma, that's why I got my interest from ukuthi ngingena ama-organizations. Ngoba ngine interest indaba ze politics and i-politics lapha eNgilandi kunamaphathi amaningi aparticipate kuma-elections. Ngase ngithi hayi ngcono lami ngingene. Ngahlala ngempela ngiyimember ye-Labour Party, kwasekuba nama-elections kwi-Labour Party. Ayinge-constituents Labour Party and ngawina khona bo-constituents Labour Party esigodlweni sami. So ngase ngihlala ke kimi omkhulu we-CLP.
Ukuba ngumkhokheli kwezombusazwe emazweni aphetsheya, uMabhena uthi akulula nxa ungonsundu.
Angilanda bathi hayi sicela ukuthi ukukhonteste for ukuba ngikhansela, kusho babebona imisebenzi yami engiyenzayo khonapha lokali la engihlala khona. Bathi bafuna ngikhonteste for ukuthi ngibe ngikhansela. Lathi angaqala khona-ke semonti hayi lami kusho imali ngabe lisho njalo ngizokhontesta. Ngakhontesta-ke ukuba ngikhansela, then kwazi kwagcina sokufika-ke khona lapho esengikhona manje ukuthi yimi esengiwina ukuba ngikhansela walapha endawo engihlala kuyo esandwele.
Kuningi uZulu wawukhangeleleyo kumabhena, ngakho-ke uthembisa ukumela izifiso zabantu.
Abantu bayakhala ukuthi sometimes isikhalo zabo azizwakali ngoba azilungiswa, kodwa sifuthi sithathe lunyawo oluhlukene ukuthi sibalungise into zabo zonke abantu abalapha. Bangivotele ngoba bengithanda yimi ngedwa nje ukade umuntu omnyama, and I'm the first umuntu omnyama ukuthi ebe ku-council esandwele.
Laloba esephumelele ukungena kwezombusazwe emazweni, uMabhena uthi lesifiso sokubuyela ekhaya ngomunye umnyaka angene kwezombusazwe.
Sizongena ku-politics ngeke ngiyekele, ngoba umsebenzi wale osekhaya ufuna siphakame njengabantu baseZimbabwe sonke nini, sihlanganise amakhanda sonke nini, sikulungiseni sonke nini lokhana kulaphana, ngoba iZimbabwe is a rich country. Ila yonke into.
Izakhamuzi zeSandwell zamukele ngenjabulo lengezandla zombili okwaMabhena, njalo ufungiswe izolo ukuqala umsebenzi namhlanje. Ngimele iStudio 7 eSandwell, Blackheath, Birmingham, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Umongameli Emerson Mnangagwa usenxuse osomabhizimusi bamanye amazwe labaselizweni ukuthi batshale imali kwezokwenjiwa kwelitshe le-chromite, njalo uthe kule mali yokusiza abafuna ukwenza lokhu. Ubekhuluma emhlanganweni we-International Chromium Development Association Conference, ICDA, edolobheni le-Victoria Falls namuhla, lapho obekucutshungulwa ukuthi ilitshe leli lingathuthukisa njani umnotho welizwe. Iziphathamandla zikahulumende ezivela kungatsha ezehlukeneyo ezigoqela umphathintambo oyibona ngezokwenjiwa kwamatshe aligugu, uMnumzana Winston Chitando, osomabhizimusi labavela kwamanye amazwe bethule imbiko yabo ngalolu daba kulo mhlangano. Ebhala enkundleni yokuxhumana yeFacebook, uMongameli Mnangagwa uthe kusobala ukuthi inhlanganiso ye-ICDA, yona egxile eFrance, ilethemba lokuthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka njalo imithetho yelizwe iyaguquka, yikho ikhethe ukuqhuba lomhlangano eFolosi. Ukucubungula lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, uMnumzana Masimba Kuchera.
Ngaba kuqakathekile ukuthi siyithengise sibili ukuthi ama-investors abuye, kodwa sibe njalo nendlela ezokuthi senze esingathi i-value addition ku-chrome yangkhona, singathengisi e-raw. Ngoba nxa sithengisa ama-minerals lawa angama-raw minerals, asila nzuzo eningi esiyitholayo. Kodwa njengoba uhulumende engela mali uyapho ukuthatha wonke ama-investments abuyayo, even esingathi ama-investments ama-bad investments. Ngesikhathi leziyana ezama-diamonds, sithengise futhi ama-diamonds, sawa le mali eningi, sawa lama-leakages amaningi. ngenxa yokuthi besithengisa ama raw diamonds besifuna ukuthi sithengise lapho ngela ama sanctions khona and so on. Kodwa engibonayo ukuthi i chrome le singayikhangela asikabikwazi ukuthi sine chrome engakanani lapha elizweni. Yilo olunye udubo esinalo elokuthi even ama investors engabuya bayasishort change ngoba siyabe singakwazi ukuthi i chrome esilayo ingakanani. So kumele sibe njalo le research esingenza ukuthi
singathi umumo wokusebenza elizweni usungcono kula kuqala yini.
Umuma angiboni ungcono ngoba khathesi siledubo elemali, siledubo elokuthi silama rates amabili, sile umba amathathu, asila foreign currency eneleyo. Okuludubo kithi khathesi indaba ezepolitics. Aloba uhulumende uka Mdangagwa ekhuluma labanye abaku-opposition, especially i-MDC, i-economy ibiza vuka. Njalo indaba yenkohlakalo yiyo enye esidonsela phansi ngoba inkohlakalo iningi kakhulu lapha eZimbabwe othi aloba umungameli asithengisa ukuthi laye uzama ukuthi alwise inkohlakalo bothe abantu esibabona ukuthi labo bathathe izimali ze-state bese kunganceda ukuthi ama-investors abe lethemba sibile ukuthi imithetho siyalandela.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshelwa, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu useveze ukukhathazeka ngokudlala kweqembu leli eselithole imiklomelo emine kuphela kwimidlalo eyisithupha. Asizweni intatheli zindaba yethu Joseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lithele lahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba ngujikile obhanqa 0-0 leqembu le-Wanje ngensonto. Emavikini ayedlileyo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu bekhala ngokuthi iqembu lakhe liphazamiswa yikuba kaliqhubanga kuhle amalungiselelo alo awuphatheka kwimidlalo yalo nyaka yesigaba se-Castlelaga Premier Soccer League. Kodwa izolo uzwakale edidekile kakhulu ngemva kokubona iqembu lakhe lisehluleka ukunqoba loba nje belidlala ibhola elinathisa amanzi.
Umdlalo wenguqu njalo kulezinye izinto ezenzakala kuwo ezinyela ncazelo. Besikhangele nje sonke abafana besenza konke abafanele bakwenze ngaphandle kokulitshayela emambuleni. Angazi ngingawuchaza ngithini kodwa yikho engikwenelisayo lokho ukuba abafana badlale ngalolu hlobo. Kodwa kuyangidida nxa abafana bezibazela amathuba amahle kodwa umdlalo uphele bengajimbanga.
Nakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-Wanje uNation Dube nawuveze ukusuthiseka ngempumelo yomdlalo wabo leqembu le-Highlanders njengoba bebuyele emalahleni bephethe umklomelo owodwa.
I think it was an entertaining game.
Bekungumdlalo ochaze izibukeli njalo omabili amaqembu awatholile amathuba okuhlohla angawasebenzisi. Ukuthola umklomelo owodwa sidlala singekho ngekhaya kuyinto enhle kakhulu ngithi ngoba lo mklomelo siwungezelela kunani ebesivele silalo. Naleso sizathu ke asikhali kangako ngempumela yomdlalo kodwa siyayamukela ngezandla zombili.
Iqembu le-Wanje lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elithumi lantathu okulinani eliphethe liqembu le-Capes United lona lihlezi endaweni yesibili njalo elinqobele i-Harare City nge-1 kanyangensonto. Amanye amaqembu asedlale imidlalo eyisithupha ikanti ele-Capes lona lidlale imidlalo yemihlanu okuyisimo esitsho ukuba lingazithola silihlezi esiqongweni nxa linganqoba lawo lowo mdlalo okumele liwudlale leqembu le-Black Rhinos. Phezu kwengalane kule qembu le-FC Platinum lona lile miklomelo yetshumi lane njalo liyongutshikile obhanqa 0-0 lele-Herentals. Iqembu le-Dynamos lalo ebelidonsa nzima ensukwini zakuqala ezemidlalo yalo nyaka kuphikela ahlala endaweni yetshumi lanye engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele ze-PC Kariba nge-1 kanya. Iqembu le-Dimari seliqeqeshwa ngu-20 Rindi Raya ngemva kokuxotshwa kuka-Lloyd Chikowe. Emsileni wengalane yemiklomelo isimo silokhu sisibi kuqembu le-Bulawayo Chiefs lona kuyilo lodwa elingakabi ngitsho lowodwa umklomelo njalo elitshaywe nge-2-3 ngeleyada ngomgqibelo. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.